Jesu ngomkhuleko ku Jesu ulalela aphendule umkhuleko awuletha konke ku Jesu ngomkhuleko Yena phendule ay aphendule ay aphendule umkhuleko u Jesu yanu yalalela yanu yalalela ay yanu yalalela ay aphendule ay aphendule ay aphendule Yana phendule ay aphendule ay aphendule umkhuleko Jesu yalalela kuseni aphinda lalala emini yana phinda lalala ebusuku kodwa yana phendule ay aphendule ay aphendule umkhuleko Jesus, o amor levou.